Kuhlelo lwezemaphandleni lamhla sisebaitbridge njalo sixoxa lomeli walesi sigaba edale lephalamende unkosikazi Sipho Dube ngomumo wendlala. Siyakwamukela kuhlelo Madube.
Ngiyabonga baba.
Injani indlala kona ngapho?
Hayi kubi, abantu abazange badobhe lutho. Daba lwendlala lukhulu eBaitbridge. I-government yayithembisile ukuthi izafaka banika abantu uhlelo lokudla. But kukhanya eBaitbridge uhlelo lwangikhona olokuphiwa abantu abakalutholi. Ngaphandle komumbu othengiswayo. Umumbu lothengiswayo uthengiswa nge-$15 ebantwini. Kodwa ke ukuthengisela umuntu wonke. Nxa usithi uthi uyakhangela umumo baba. Owendlala esikhuluma ngayo kulamba abantu abangene alesi ukuthi bathole yona i-$15. Sina sasicabanga ukuthi abantu nje kuzayenza i-drought leyisa abantu baphiwa ukudla mahhala bese kusithi laba abangani kuthiwa bayathola kube yibo abangathenga umumbu lowo nge-$15. Kodwa akunjalo abantu kufanele bathenge umumbu nge-$15. Ungathi uyakhangela lapho umumbu lowo wahanjiswa khona wahanjiswa ku-GMB wokuthi abanye abantu bahamba 20 kilometers. O 40 kilometers ukuthi bayefika khonapho okuthengiswa khona umumbu. Umumbu lo uthi wehlisiwe $15. But ungakunanzelela manje. Nxa umuntu esuka lapha asuka khona ku 40 kilometers or 30 kilometers esiyathenga umumbu lo. Kuyabe sokufanele ukuthi agade eGNB. Aphinde futhi awugadise lowo umumbu ukuthi ayefika emzini wakhe. Evele yena engelalutho aphinde awugayise. Ngikhuluma nje ngemaphandleni namhla. Ngifice enyimule ekutshengisa ukuthi kabalaluthe bewomsimlomo besidla isihlahla okuthiwa ngumkhomo. Bethi umumbu ukuthi ukhona i-$15 asanelisi ukuyawuthenga.
Othole besidla isithelo somkhomo benza njani? Basidla njani? Bayasipheka? Kwenziwa njani?
Bayafaka umkhomo lwana emanzini. Uncibilike. Xa usuncibilikile, sebefaka ithukela, sebegoqoza. Abaye belethukela bayafaka ithukela bagoqoze. But nxa ungelathukela yikuzigoqozela nje uzidlele. Kumbeni kwesinye isikhathi batheke ngawo iporridge. But khonapho kwena le ndawo efike khona bebengelayo yona impuphu yokuthi bapheke iporridge.
Abenhlanganiso ezizimeleyo abaphathisa abalambayo kalikababoni.
Kwaba le ndaba enje eyokuthi abantu baya kule social welfare ebinika abantu abadala kwathiwa baholisa imali beholiswa ama-20 angikhona think bahola kabili nginyako phelileyo naloku siyakubo November December bazothi umumbu abantu abadala kuthiwa abantu abakhulileyo umumbu lowo lawo bahole kabili imali yokade kuthiwa ivela ku-health division umumbu bekuthiwa yi-social welfare. So yikho kwagcina khonapha akulahlelo olunika abantu i-staff okwakathesi abantu kuthiwa kabayethengani umumbu nalowo owe-$15 ngokuthi umumbu nalowo kuthiwa abantu bayabhalisa ngosobhuku usobhuku abhalisa abantu bakhe lezithupha and then umuntu nxa esesiye GMB laphana uyahamba lani nebizo likasobhuku wakhe ibizo lakhe liyabe likhona le namba yakhe yezithupha. So angikaboni i-organization encedisayo ba.
Selike laluthela yini edale lephalamende njengomeli wesigaba loludaba?
Ya, edale lephalamende sikhuluma ngendaba yendlala kuzaze ku-announce ukuthi sokulendlala. Kwakhulunywa ukuthi abantu bazaphiwa. Kuzaphuma i-program yokuthi abantu baphiwe ukudla. Kwakhulunywa ukuthi amalowumumbu anti nxa kuphiwa laphana anti kulokuthi abanye abantu bayazitholi balakho abalakho ababalayo imali yokuthi bayathenga kuyakhangelwa nje kwathiwa ama-$15 la kuzabe kuthengiselwa abantu abanjani laba abakwanisayo ukuthola bayehlisele wehlise umumbu nalowo kwathiwa ube yi-$15 but ukukhulunywa sile kwathiwa khonkhona abantu bonke kufanele bathole ukudla. As long engumZimbabweni wonke umuntu affecte i-drought and ufanele athole ukudla. ngabona kwakhulunywa kakhulu sibili ngendaba yonaleyo but okusalayo kuground ukudla asikakubona kungafiki kodwa iparliament sibili yakhuluma ukuthi kufanele wonke umuntu athwele ukudla
hayi isikhathi sesidliwe ngumangoye Madube phosa elokugcina
uhulumende kancedise kakhulu ukuthi ukudla kakubuye phansi ebantwini abantu bathole ukudla okudla sibiloko kuncedisa ukuthi abantu bengafi ngendlala i-$15 abantu kabayenelisi abalayo
hayi bekukuhle kuba lawe kuhlelo Madube siyabonga
lami ngiyabonga baba
ngugama
Vele lalele uhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo nkosikazi Sipho Dube umeli weBainbridge etale leParliamente asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo
Lamlela Ntwandwe Lamlela Mshweshwe Lamlela Nampa.